Toku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Mthakazi omuhle olamukela emthakazweni weStudio 7 ngolesibili mhla ka 1 kumfufu 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wesimo sesizwe edalela ePhalamende namhlanje, lapho amalunga ebandla leMDC athi kawasoze amlalele.
Umongameli uzimisele kakhulu ngohlelo abathi ngesilungu i-re-engagement ukuvuselela ubungane lokusebenziselana lamanye amazwe.
Sokunokudonselana phezu kuZANU-PF phezu kodaba lokuthi ibandla leli kumele lenzeni ngezindlu ezakhelwa umuyi umnumzana Robert Mugabe ezigoqela le ethiwa yi-Blue Roof.
Wabona u-Obed sethe sicasisa yena yedwa ukuthi kambe yena ukuyiphi isayidi endabeni yonke le, umthwanga ukuyiphi isayidi endabeni yonke le. So i-ishu ye-factionalism ekhona kuZANU-PF.
Abakade besenza umsebenzi wokuhanjiswa kwemali ngomakhalekhukhwini ama-EcoCash agents ahlaba umkhosi ngokuvalelwa umsebenzi okwenziwe nguhulumende.
Ama-agents amaningi sibethengisa singathi ngesikhiwa befuela i-black market, bathengisa imali bona basebesithi bafuna, for example, bathi i-certain percentage abayifunayo, bebesithi ama-40%, 50% ama-agents.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophatha isimo sesizwe, State of the Nation Address kumbe sona, edale lePhalamende lamhlanje. Kodwa ibandla leMDC lithi amalunga alo awedale lePhalamende kasoze awulalele lumbiko ngoba akamnanzi uMnangagwa njengomongameli welizwe leZimbabwe. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molekele utshele iStudio 7 izolo ukuthi balako ukuphuma edale lePhalamende ekufikeni kukamnumzana kukamongameli Mnangagwa kumbe ukungayi kuleli dale njengalokhu asebeke bakwenza esikhathini esedluleyo. Lokhu kucothozwe ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afana lommeli weBulilima West umnumzana Dingumuzi Phuthi. Untungamile Nkomo Studio 7 ubuze uPhuthi ukuthi kuyini akukhangeleleyo embikweni kamongameli Mnangagwa.
Umongameli uke wasebenzisa amandla oswazi lwakhe ukumisa amanye ama-accounts, amanye amabhizinisi, kwabangela ukwehla kwamandla okutshintshana kwezimali. So izinto lezi zikhangele ukuthi zibe ngezinye zezinto ezizalunguza ku-address yakhe. Kodwa okunye Nkomo ngikhangelela ukuthi umongameli uzimisele kakhulu ngohlelo abathi ngesilungu i-re-engagement ukuvuselela ubungane lokusebenziselana lamanye amazwe. Uzananzelela ukuthi yikho nje akukhulumileyo njalo emhlanganweni asanda kuvela kuwo eNew York, and ngokumazi kwami uzimisele kakhulu kulokhu, njalo kuzavela khonapho ukuthi sesingathi kumbe siyangathi, ngoba simbone laphana esiba lo mhlangano lokhokhela i-Commonwealth bavumelana ukuthi uhlelo lwakhona soluphathwa ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi luphuthe masinyane lokuthi iZimbabwe ibuyele iyeba ingxenye-ke yalawo mazwe. Ngesikhathi esifanayo kubuke kwaba lesithunywa se-United Nations esibuye lapha-ke sizokhangela kwezelungelo loluntu. Ngakho-ke kutshengisa ukuthi izinto ze-re-engagement, ukuvuselela ubuhlobo labanye abantu kanye lokuba yingxenye yamazwe omhlaba nje in general.
Okhulume ngodaba lwesikhonzi se-United Nations esabuye ukuzophenya ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu, ngempela impumela yaso yathi hayi amalungelo ayephulwa nguhulumende.
Into ehluphayo baba Nkomo ukuthi nxa ulegazi lomvundla vele uhlala ugijimiswa nje uxotshaniswa. Angiboni ukuthi into abayikhuluma ngeZimbabwe yinto abangayikhuluma ngeSaudi Arabia. Ilizwe leSaudi Arabia lilomuntu owabulawa ku-embassy yabo kwelinye ilizwe. Wakhomba ukuthi yinto embi ebiqoqiwe, kodwa ke lanamhlanje kuthulwe ngayo sokungathi akwenzakala ngalutho. EZimbabwe akulanto enjalo yake yayenzakala ukuthi kuthiwe umuntu ubulawa nje mahlayana just like that. Kodwa ke sebekhangela izinto ezincane ezingatsho lutho, ezinye ezokuzibumbela, ezinye ezokwehlukana kwethu ngembono okwenza abanye bethu bagcine sebefisa kakhulu ukuthi aluba izijeziso ziyetheswa kuZimbabwe ukwenzela ukuthi iZimbabwe ihlale iphathwa kubi. Ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe, lokho angivumelani lakho, ngoba ngiyananzelela ukuzimisela kukahulumende kababa uNangagwa ukuthi aqinise indlela abantu abakhululeka ngayo ekuphileni ekusebenzeni kwabo, kodwa besesaba ukwephula umthetho oyabe umunyethwe i-constitution, isisekelo sombuso. U-president iDim Nangagwa ligqwetha is a lawyer. Indlela ahlonipha ngayo i-constitution injabulisa kakhulu, ngoba andubana izinto zithiwe yilezi kuyaqala azikhangele ngomthetho, kumbe kuyaqala kubunjwe umthetho othile ozasekela ulutho oluthile.
Lo ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli weBulilima West edalele eParliamente njalo elilunga lebandla leZANU PF, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Sokulokudonselana kuZANU PF phezu kodaba lokuthi ibandla leli kumele lenzeni ngezindlu elazakhela umuyi umnumzana Robert Mugabe ezigoqela iBlue Roof lapho ukuhlala khona imuli yakhe, kunye lenye eseBorodel okuhlala khona inkosazana yakhe uBona. Ingcwethi zombusazwe ezinye zithi kuzavela njalo amaqhuku ebandla leZANU PF ayesazakala ngokuthi yiLacoste elalisekela uMongameli Mnangagwa leG40 eyayisekela unkosikazi Grace Mugabe. Lanxa umsakazo weZBC ubike izolo ukuthi uMabhalane obona ukuqutshwa kwenhlelo zeZANU PF, umnumzana Obert Mpofu ubethe ibandla lakhe lizathatha iBlue Roof liphendule ibe yindlu egcina imbali kumbe i-museum. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko luphangelwa kulandula lokhu. Umnumzana Mpofu ubikwa ubesithi njalo balakho kuyithatha lindlu bayisebenzise ngendlela ezalethela iZANU PF imali. Kodwa ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko luyilandulile limbiko lusithi indlu le yona ebisebizweni leZANU PF izaphiwa imuli kaMgabe njengokuthembisa kukamongameli Mnangagwa. Umpofu yena utshele iStudio 7 ukuthi sebelungiselela lolu daba. Kambe kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha? UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Lokhu sokusibonisa mhlophe ukuthi indaba ye-factionalism ayipheli kuZANU PF, and ukhanya ngokufa kwaMgabe isazokuba wesike manje kathesi nxa siyikhangela kuhle. Kuhle kukubonisa ukuthi kulabanye abasesayidini liphi, abanye abasesayidini liphi. So nxa kukhulunywa kanje wabona ukuthi o-Obert sethe zicasisa yena yedwa ukuthi kambe yena ukuyiphi isayidi endabeni yonke leyo, umthwanga ukuyiphi isayidi endabeni yonke leyo. So i-issue ye-factionalism ekhona kuZANU PF akulanto emangalisayo, basalwisa ukuthi kambe imvutho ezisele kuMgabe ngubani ozidobhayo, ngubani ongazaziswela.
Yena ubaba Obert Mpofu uthi hayi sokulungisisiwe lokho, kungaba ukuthi kumbe ubebambe inhlwa ngekhanda yini engakavumelani labanye bakhe.
Uvele usezifake enkingeni, ndinkinga inkulu kakhulu, asazi ukuthi uzayiqeda ithini indaba yakhe yena le, ngoba ingxenye yinto ekathi ivele ikhona kuplan yena asephangisa ukuyikhuluma. Asazi ukuthi usezayiphatha ithini, ngoba uMnangagwa siyakwazi ukuthi kafuni ukuhanjelwa phambili vele indlela aphatha ngayo. So ingxenye lokuyinto yathi very khona o into engekho ekuma factionalism obhethi sezikhulumela okwakho kuyali so uvela usethenkingeni ngoba nxa sokuphuma istatement ukuthi hayi umnangakho yena uthi nguye yedwa owazi ukuthi uzakwenza already soku-expose u-ebhethi bofu kutho ukuthi uzaba le nkinga enkulu ngendaba yonke leyo
khona ngempela sizabona bemupha lindlu yini umfelokazi kamgabe kumbe bazayihluthuna nje kungabi indaba zalutho
mina vele angimboni ehlala ngombono wami lona ilizwe lelambone lihlala ugrace uyaphuma uyahamba angithi ulazi izindlu esingapore ulazi izindlu lanoma engasoze ayiqume e-south africa iyahambisa abafana bakhe e-south africa ingxenye ongasala ngulo umntombazane oyenzileyo but ugrace angimboni ehlala lapha ezimbabwe and ugrace I think ngendlela azombe ngayo le ndlela akwazi ukuthi uzaphathwa ngayo usuya phambili angiboni ukuthi usathe le ndaba la indaba ye-blue roof yena uzahambe ezidlela imali yakhe ayithole emalini kamgabi ezihlalela lapho azakuyihlala khona
kambe balakho ukumhlukuluza yini ngakhetha ukuzihlalela
lokho kusemgceke kumgcebo uzahlukuluzwa ngoba kwamanje sikhuluma ngokuthi umpresident okhona into le imzondisile and sikhuluma ngomuntu ozondileyo so umnangagwa okwamaqini uzafuna ukubuyisela kakhulu endabeni nina le
alo-ke ngumnumzana bekezela madumafuzwayo ingcwethi yecubungula izombusazo bekhuluma icingweni lo ntungameli nkomo westudio 7 ekobulawayo Umqondisi wenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet, umnumzana Strive Masiwa, uthi udubo lwabantu abangezelela isisindo semali abayithengisa ngencingo ezisebenzisa i-Econet asebevalelwe ama-akhawunti nguhulumende ayisiwo mlandu wabo. UMasiwa uthi uhulumende nguye omele alungisise udaba lokusilela kwemali hathi ukuhlasela i-Econet ngoba yona iphonguba isithunywa nje kuphela. Lokhu kwenzakala inani lasebevalelwe omakhalekhukhwini bephatheke kubhizimusi lokuthumeza imali phansi kwenkampani ye-Econet olwe-EcoCash libikwa liqansa kakhulu. Ikakhulu ngempela viki osekubangele ukuthi isindo semali sehle kakhulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abakulumsebenzi wokuba ngama-EcoCash agents bahlaba omkhulu umkhosi ngokuphazamiseka komsebenzi wabo. Umnumzana Thulani Mabutho wasemzini wemfakose ngomunye wabakulomsebenzi. Yena-ke uthi lanxa leli kulinyathelo elilungileyo elithethweyo uhulumende kodwa ukhanya ekwenza ngokungahlelekanga.
Uhulumende ngabe kwenze ngoba ama-agents amaningi sibethengisa singathi ngibe ngesikhiwa befuela i-black market bathengisa imali bona basebesithi bafuna for example bathi i-certain percentage abayifunayo bebesithi ama-40% 50% ama-agents yes uhulumende engabe e-right ukuthi akubhana
usola leli nyathelo Mabutho athi lizophazamisa abaningi bona abamsulwa ngoba sebeyiswela leyo mali akade beyithola ngendlela zokuya kuma-EcoCash agents la okubalisa eyokugada amabhasi lokunye umnumzana Collins Ncube wasemzini we-Greyston Park ukhuthaza uhulumende ukuba alungisise isisusa salolu daba kuqala
umbono kwami mbona ingani nxa kubhanwa ukufrozwa kwama-EcoCash merchants it's about the exchange rate ngibona ngani uhulumende kumele enze imizamo ebambekayo ngoba ama inconsistencies maningi kakhulu
Uncube uthi lokhu kwenza kwahulumende kungayisiyo ndlela engasebenzela ilizwe lona elidinga abazotshala imali.
What picture does it give kulaba abangaphandle kwelizwe esingathi ngama-investor abangafuni ukusisiza? Ma kuyukuthi here and there kuyafrizwa lokhu kufrizwe lokho aku-unfrizwe akusincedisi kakhulu njengelizwe. Nxa kuyukuthi sifuna ukudila le ndaba yama-exchange rates, let's deal with it holistically singaphongukuthatha nje okuyisinqumo ukuthi kungafriza lokhu. Sikhangelele ukuthi kuzatshintsha lokhu lalokhana kodwa akutshintshi imbangela lesimo sezomnotho welizwe elikwele Zimbabwe
Enye ingcwethi kwezomnotho unkosikazi Matilda Gondo uthi abe Reserve Bank of Zimbabwe kabalukhangelisise lolu daba.
To a certain extent it's justified because now these are traders, the agents we're taking
at. Ngenye indlela singathi lilungile lelo nyathelo elithethweyo ngoba laba bantu besebenzisa leli thuba lokungami kuhle kwezinto elizweni behlukumeza uZulu ngalokho. Bekuza kuba yinto elunye kakhulu ngabe kuthiwa abe-RBZ badinga ezinye indlela zokutholisa abamabhanga leyo mali edingwa nguZulu ukuze uZulu anelise ukuyathatha imali yakhe kungekho nkinga, kube yiyo abayisebenzisayo endaweni yokuthi bayayidinga kule imikambo yangasese.
And use that instead of getting it from the black market.
Ugondo uthi leli nyathelo lizophazamisa kakhulu labo abangelawo ama bank accounts bona akade sebethembele kundlela ye EcoCash ukuthola imali ezisetshenziswa nsuku zonke. Ezinye zalezincingo ezivaliweyo zibikwa bezilamadola angaba zinkulungwane ezingamakhulu amabili amadola akwele Zimbabwe osekusolisa ukuthi kambe lokhu kungasi kuganga kwabantu asebesebenzisa lindlela ngendlela engayisiyo. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi uZulu usezavunyelwa njalo ukuthenga ithengisa amabele obese kulicala. Umphathintambo wezokulima uMnumzana Perenshiri uthi abalemali balakho ukuthenga umumbu phandle kwelizwe kumbe elizweni kodwa kuzamele babe lamalayisensi okwenza lokhu. Iphephandaba le-Newsday lithi usomlomo wedale lePhalamende uphakathi kwemizamo yokuletha umongameli Emmerson Mnangagwa ndawonye lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi bakhulumisane. Leli phephandaba lithi kulezikhonzi ezibonakala zisiya ehofisini kaMnangagwa ziphinde zibonakale njalo zisiya ehofisini kaChamisa. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zenu balaleli bethu, lisiphake imbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani mthakazi, linjani ngapho? Ngiyalibingelela kakhulu ngo-counter spanda lapha eTswana. Ngithi ngikhulume ngalolu daba olukhulunywa lapho kuthiwa yi-prevention yabobaba, ukuzivikela kwabobaba. Ngithi eyi, lina bantu lingayiqali leyo ndaba leyo, lizasibulalisa uNkulunkulu. Ngazi abantu babamba endabeni zikaNkulunkulu, lizathinta izinto ezingathintwayo. Kubi kakhulu lokho elifuna ukukwenza, njalo lizazondisa uNkulunkulu sibili. Ngicela ukulebalela enye incwadi lapha la nxa nje omunye yakwazi abantu baza kuthi Old Testament kodwa ngumlomo kaNkulunkulu uthi khona uDeuteronomy 23:1, no man has been castrated or whose penis has been cut off may be included among the Lord's people. Yeyi, singasifuna ukungena ezulwini madoda. So lingavela sibangele inkinga lapha. Leyo indaba embi enzima kakhulu, njalo iqiniso yilolelo ukuthi uyachata lo muntu uhlale laye 2-3 years libe labantwana babili kusasa sekuyala. Funa futhi labantwana labana mhlawumbe babhubhe. Kwakwaniseka ukuthi uma unabantwana ababili abathathu bahle batshone bonke one day ngengozi yemoto loba nje inyini. Susala nje ungela next. And kabayikhulumi ukuthi at least kusukisela eminyakeni abantu abaleminyaka ethize. Mhlawumbe le 20-something years kumbe 35 so over khonapho. Susithi wena ukuthi labantwana ababili ayisu right. Ungakwazi abantwana labo bazokuphilela loba kanjalo. Lingayiqali leyo. Lapho lezi selibamba izinto ezingalunganga nje. Yazondisa uNkulunkulu, hayi hayi, buyelani emuva ngaleyo ndaba leyo. Leyo yiwo kuthiwa ngesikhiwa yi-castration, ukuthena abantu mpela. No.
Kunjani kwi-Studio 7? Mina ngithi njengoba umgabe esiyale unomphela ukuthi ayingcwatshwa emangcwabeni yi-Rosebud, sekuyisikhathi ke manje ukuthi kwangkhona amathambo wabanye abantu wabathatha wayababeka i-Heroes ayegujwa ayibekwa kahle ngoba kutho ukuthi kukhulu abakwenzayo nabo.
Kubalaleli be-Studio 7 ngiyabulisa uNcube eFilaphosi. Ngiyamangala kubaba ukhulu uMgabe wesaba kangaka ukuthi uzocuywa uzosetshenziswa kade nalabo abantu abangaka ababulalayo akabacuyanga yini wayebabulala kanti wayebulala abantu naye ube ligwala lendoda nawo sesakhela ngey'nsimbi sesenzele sefaka namakhonkrithi. Hheyi hhayi khehla leli hluphile eZimbabwe. Ngiyabonga baba uNcube eFilaphosi.
Sabonani ku-Studio 7. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba, ngilana eJohannesburg, South Africa. Mina into efuna ukuphawula ngayo yile ndaba yesidumbu sikaMgabe okuthiwa uGrace ubengafanelanga asuke eduzane laso ngoba kusatshela ukuthi kuzoba khona laba abazokhipha amaphathi omzimba wakhe beyenza imithi. Kusho ukuthi yinto abavele kade beyenza, ayikho into okude ngayisaba into angazange wayibona. Vele ukugiya kwerasta kuyasolisa, liyayidla inyama, kukhona okuthize kukhona la.
Okhulumayo ngoKhizon Mbetsi, umlandeli omkhulu weBosco, sizibuhlungu ngokushona kukaChief. Chief wadlala mpela isikhathi iBosco lona. Mahlula nyama. Thimu yezolonke, thim, sithikalalo ngokuthula.
Sabonani ku-Studio 7. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba, ngilana eJohannesburg, South Africa. Mina into efuna ukuphawula ngayo yile ndaba yesidumbu sikaMgabe okuthiwa uGrace ubengafanelanga asuke eduzane laso ngoba kusatshela ukuthi kuzoba khona laba abazokhipha amaphathi omzimba wakhe beyenza imithi. Kusho ukuthi yinto abavele kade beyenza, ayikho into okude ngayisaba into angazange wayibona. Vele ukugiya kwerasta kuyasolisa, liyayidla inyama, kukhona okuthize kukhona la.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Bakithi, siyacela ukubana imilayezo yenu ingedluli i-2 minutes. Siyabonga. Kwezemidlalo, bayakhala abalandeli bomdlalo wenguqu ngokubhubha kukaCharles Chief Chilufya owake wadlalela iqembu le-Highlanders. URaman Gumbo wayengumqeqeshi weqembu le-Highlanders ngesikhathi uChilufya edlalela ileli qembu, uthi umuyi wayelijaha elalihlonipha. UBlessing Gumiso omunye njalo owake wadlalela i-Highlanders ndawonye lomuyi uxoxe lo Gibbs Dube Studio 7 ngokubhubha kukaChilufya.
Singathi umfowethu ehamba kahle Charles Chilufya Chief. Wayeumuntu oright olungileyo. UChilufya wayethanda ukuhleka and ukukhuluma ama-stories ahlekisayo. And isikhathi esiningi after training or before training uCharles Chilufya wayejwayele ukuthi asithandazeni madoda. So ngizomkhumbula vele into eziningi azenza yini and kumasokane sami.
Siyabona ukuthi wena nguwe phela owabathwalisa nzima nxa sokubuya istamina ama-opponents. Yena nguye owayesikelela ibhola lisenza njalo. Lalidlala njani kwampana ku-midfield lock?
URaman Gumbo umkhokheli wethu wayesinika imisebenzi eshiyeneyo. Umsebenzi wami kuBosco usually was to ukusupply amabhola, ukuwina amabhola, and I used to bully ama-opponents around so that I can win balls. Ngiphathe lo Charles Chilufya or Richard Ntoma balls. Strength yawo was to dribble and run with the ball, and my strength was to ukuwina amabhola umithinit and catching them around.
Kwakusebenzeka sibili, eh?
Kakhulu. Sasele combination. Sathi wabona sawina 4 ama-championships because I think we were too powerful. Sasiwelelana in and off the field. Isikhathi esiningi sasithi singadlali ibhola, especially e-BF kumbe kuphi, every Monday sasihlangana sikhulume njengamajida, then sizame ukukhorektana for the past and the coming game. So we like a big family.
Ye, ngiyakhumbula silalelana kakhulu, hlale phansi lixoxe linate lonke. Kodwa owakuthandwa nguChilufya kakhulu nxa sokubuya ekudleni lapha wayejala ukudlana ngalonke
wayithanda ukuwosa so every time even ngathi hamba emagemini wayejala ukubuza ukuthi madoda siyamise ukuwosa sithi hayi isikhathi sokuwosa sizowosa after game not before game so ukuwosa was uChalk Sulfia favorite ukuza ya
wayethandala abantu kakhulu lalijala ukwenzani labo Chilufia kumba
ukukhuluma sodwa njengama players even without uRaman Kombo sathi ijalo ukuhlangana ubiya was our captain asitshele madoda what you need to do is imele siwe close to ama supporters because whatever we are going to do into ezinyeni the power of islanders is going to come from ama supporters so we trying to make a joint venture with ama supporters and kwakusebenza isikhathi sethu kwakusebenza kakhulu
lo ke ngublessing Gumiso oyedlalela iqembu leHighlanders ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Ngesizwe yabalandeli beqembu leHighlanders bexoxa loGibbs Dube kuhlelo lwethu lweFacebook.
So ke wathi ke ntathu baba secingweni khona manje wathi ke sithi lobani foit kunjani?
Khuluma lo Sasa Chuma.
Ye Chuma sizwile ukuthi umfana kasekho lapho ngathi ngakho.
Ah, selisizi kakhulu lati sizwe sibele kudabuka phakathi kwezenhliziyo ngoba hayi umuntu lo wasibambe iqembu lethu okuzwayo sizwe ukuthi angasekho hayi selisizi kakhulu
yes ngathi wena umkhumbula ngani
isikhathini sabo laphana amadoda lana akasibambele ithimu sibele kuzwayo ngenkezo sazizuzayo phezu kwakhe undoda lo ye hayi sizwe kudabuka sizwe kudana phakathina kwezenhliziyo zethu
ye amazwi akho ke ungathini nxa ungamvalelisa
indoda le ilale ngokuthula ngoba bele ngishele ukuthi ngathini ngoba inhliziyo zethu i-black and white kade ibambile amadoda lana okuzwayo ngoba ibalokuzeni ithimu yethu laphana ibiyithimu isibilezwayo ngomadoda lana kodwa ngabe siyenyuka kangaka kuba lokudala okukhulu kakhulu kazi
ngizokuye kuthiwa silo mama ke usithokozile lapha ecingweni uFuyane maFuyane kunjani
Ngikhona njani?
Ngiyaphila kakhulu. Ye, ungathini wena namhlanje?
Hayi, ngomdlali ngikhuluma kakhulu kancane ngike ngitsho kakhulu ngoba ezomdlalo ngizithandi kangako. But ngiyenzelana lokuthi ndingi ngoba nxa kule crowd lethe lihambileyo. Sizelana le family, sizelana nabadlali.
Sithatha ubaba ke umoya ecingweni.
Hey, ah silusizi manje. Hey, le indoda imdlalile nensuku zayo laphana kuHighlanders laphana besimthakazelela kakhulu kodwa ke sithi tuthe emdenini kune lawo lasethimini sonke siyakhala kusiyibhoso family ngoba vele mawudlalela ibhoso soyingxenye yempilo yethu weda ubuya kuphi nendawo kodwa uyahlala senhlizweni zethu
umkhumbula ngani uChilivia
ngiyakhumbula ukudlala kwakhe labo masawu ukuthi hayi babelifikise empilo emagumeni lapha kube hayi kube luthuli
umvaleliseke ngamafutshane
hayi alilale kahle ngokuthula iqhawe lakithi le boss of family laphana siyabonga
labo ke ngabalandeli beqembu leHighlanders abakhulume ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele.
Everything, you know it. King already, you know it. My body so got a king body. Body gon' shine, bling, bling body. Calling all the shots, ring, ring body. Crown on your head, got a king body. Don't live a king, you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Top everything, everything, you know it. King already, already, you know it. Shine already, it's time already. A line already, it's time already. Shine already, it's time already.
No, no, no. Royalty say, but you no, no, no. Try to stop it, miss it. Go, 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 go. Bubble up and watch it. Go, go.
Hayi isikhathi iso esingasavumi balaleli singakahlukani ngesikhangele inhloko zendaba umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wesimo sesizwe i-State of the Nation Address lamhlanje edalele eParliamente, kodwa amalunga eMDC athi kawasoze amlalele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Kumbe lingasithinta njalo ntambama lamhlanje ngo-half past 7.